siyabonga jahalezansi Chris Gande lichona njani emakhaya hikudibana emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 6 ngonhlolanja 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wola mukela emweni ngenjabulo ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli wele Zambia omutsha umnumzana Edgar Lungu uhlangana nalo umongameli Robert Mugabe eHarare esithi uzedinga ulwazi kumgabe. Umkhokheli we-MTCT umnumzana Morgan Tsvangirai uhlangana labantu abadilizelwa imizi lizulu lesikhukhula eMashonaland Central. Inhlanganiso ye-European Union ithi izakhangelisisa udaba lwezitsheziso zikamongameli Robert Mugabe kumalanga alandelayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli wele Zambia omutsha umnumzana Edgar Lungu uhlangane lomongameli Robert Mugabe eHarare namhla bekhulumisana ngendaba ezitshiyeneyo ezigoqela ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Ulungu uthe ubezedinga njalo lolwazi kanye lokuhlakanipha kumongameli Mugabe. Ekufikeni kwakhe eHarare International Airport, umnumzana Lungu wamukelwe ngomsekeli kaMugabe umnumzana Emerson Mnangagwa.
UPresident wethu ebandla le-MDC babuMatrai useMashonaland Central ukuthi ayephathisa izizalwane zaseZimbabwe ezihlangane lodubo.
Uxolo ngalokho, kunjalo nje umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai namhla uhlangane labantu abadilizelwe imizi lizulu lesikhukhula eMashonaland Central wabapha uncedo lokudla, ingubo, amatendelo kunye. Ekhuluma labantu laba eNyambuzi Village eMbire, umnumzana Tsvangirai uthe uhulumende kanye labenhlanganiso ezizimeleyo labo kumele bephathise. Sixhume umsekeli wesikhulumeli se-MDCT, unkosazana Tabitha Khumalo.
UPresident wethu ebandla le-MDC babuMatrai useMashonaland Central ukuthi ayephathisa izizalwane zaseZimbabwe ezihlangane lodubo lwamanzi ezikhukhula. Akwenzeleyo khonokho yikuthi njengoba siyabona ukuthi uhulumende wezanu-PF yena akalandaba labantu njalo bengazilungiselelanga ukuthi leli zulu elibuyayo lizaba lomona, njalo bengabhanganga le mali eceleni ukuthi balungisele lokho. Njengebandla le-MDC, president ubone kuqakathekile ukuthi ayezame ukuthi ayephathisa laba bantu, ngoba kakusincedi ukuthi sibe lokhu sikhala khonokho imvijana lapho esiyitholayo uyazama ukuthi ayefika khona ukwenzeka ukuthi siphathise lanxa kungazongiphathisa isikhathi eside. So yikho sokuzamayo ukuthi sincedise izalwane zaseZimbabwe, ngoba izani yona ngokwayo kayilandaba nomuntu walapha ekhaya, balendaba lokuthi babe ngabahuquluzi amasela lokhu bentshontsha izimali okumele siphathise uzulu.
Wona unganani umonakalo obangelwe lizulu lelo?
Umonakalo wangikhona umkhulu kakhulu, ngoba singakhangela kwezenhlalakahle laba bantu nalapho kokulala kabasela, abanye izigulane, abanye balomkhuhlane wengculaza osekusitshiwo ukuthi iningi labo bazakwehluleka ukuthi banelise ukuthi bayethola amapilisi abo. Sonke siyazi ukuthi umuntu olengculaza angehluleka ukuthi ayethole amapilisi ngezikhathi omele athole ngazo, uyenza lokho kuthiwa uyadefaulta, okuzatsho ukuthi iningi labo ukuthi babuyele kukhosi le kade belayo iyabe ingasasebenzi. Njalo sikhangela ukuthi ezibhedlela lapha uhulumende waseZimbabwe akanakwanelisa ukuthi abantshintshe laba abantu bangene ku-second line treatment, ngoba bavele kabanamali yokuthi bathenge lawo mapilisi.
Unkosazana Thabita Khumalo ungumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Sixoxela eseGweru. Umanyano we-European Union ukhangelelwe ukukhangelisisa izibopho zawo zezijeziso zenotho owazifakela umongameli Robert Mugabe, umkakhe unkosikazi Grace kanye lezinye iziphathamandla zebandla lakhe emhlanganweni ozaba khona phakathi kwamaviki amabili alandelayo. Abazi ngokwenzakalayo kumanyano we-European Union bathi amalunga alumanyano angamachumi amabili la 28 ehlukene ngembono phezu kwezijeziso lezi okuhle kwabangwa ngamandla ngokukhethwa kukamongameli Mugabe ukuba ngumgcinisihlalo we-African Union. Umcabango we-AU wokukhipha lezi zijeziso usolwa kakhulu zinhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu eZimbabwe, kodwa abezanu-PF bona bathi bezivele zingekho emthethweni lezi zijeziso, ngalokho kumele zesulwe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ixhuku labasekeli bebandla leZANU-PF eHarare namhla lenze ubudlwangudlwangu kwaze kwamiswa ukuphawulwa kohlelo lokwakha amabhizimusi okwenziwa ngosomabhizimusi bakwele China. Abasekeli beZANU-PF laba bathembise ukuchaya amakhansila lezisebenzi zikamansipala weHarare ebezikhokhelwa ngusiba lukhulu waleli dolobho uMnumzana Dendai Mahachi nxa lumkhosi ungaqhubeka kungelamphathintambo wezabelo uMnumzana Ignatius Chombo obekhangelelwe ukuba ngumhlonitshwa kodwa ongasenelisanga ukuba khona. Abasekeli beZANU-PF laba bebekhokhelwa ngukhansila othiwa ngumnumzana Martin Matinyanya. I-Studio 7 ibuze umsekeli kameya uMnumzana Thomas Muzuva ukuthi uMatinyanya uzajeziswa na ngodaba lobudlwangudlwangu lolu, kodwa uMuzuva uthe lokhu kuzabonwa libandla leZANU-PF. Izakhiwo ezifuna ukwakhiwa yinkampani ye-Consortia International zivalisa imisika yamaflimaketi, amabhanga, izitolo lezinye izakhiwo embare. UChris Kande weStudio 7 uxoxe lokhansila womuzi weSouthern eHarare uMnumzana Peter Moyo othi abasekeli beZANU-PF laba bebesethesa ikhansili icala lokukhankasela usekelo.
Na ikuthi uminista uChombo bekufanele namhlanje abuya yenze ground breaking ceremony abifanele yenze embare kulama flats akwayo kona ngale kulama China afaka imali, so afuna ukuba lokho besaka ongathi nje ngama shops kwenzela ukuthi kona abantu bathole lapha abangathenga khona bengayanga kaChina. Uminista akasakwazi yena ukwanisanga ukuthi kona abuye uqinise ekambeka selizwe somewhere emhlanganeni wakhe wayehle ukubuya, so abantu bembare bakathi muthi bifuna ukumchaya ngumeya nguye kade bemfuna angafuna omunye umuntu bathi kusakona uliyakampena, so aseqalisa ukuya labantu ba okokuthi ucile sivele sokwehlula konke.
Manje amapholisa akababizwanga?
Amapholisa angaze abe khona, angaze abe yengekho, kuyafana nokuthi sisavele abakho ngoba vele uyakwazi ukuchaya ubulawe bekhona, ngabayenzi lutho, abakwanisi ukwenza lutho ngoba i-lawlessness le esiyenzakala ikuthi kona lamapholisa akasela power, akusena izinto ungana amapolisa ayebekhona silini but ngakuthi kona wena uchayiwe nguwe ongabotshwa sekufuze uzilibukele wena ngokwakho ukuthi kona lapha kufuze ngizivie balekele kumbe ngilijenke vele ngingahlangani lapho
manje sekuthiwa kuzenziwani kuzaqhubekela phambili na
akusaqhubekeli phambili ngoba umuinvestor kumele ayevele sewarid ukuthi kona kati mina ngaba lokho mfaka imali enengikangaka xa into zimi kanje so ngiyahlina sengilahlekelwa imali yami so sithe kona thina hhayi u-Dr Mahatsha ahambe ayokhuluma laye emtshela ukuthi kona hhayi i-ground breaking ceremony asisayenzi saqhubekele phambili sakha sizayenzi o-official opening kuphela xa seqedile so akazame ukuthi amkonfuse ngoba laba bantu bayizithuda kakakwazi le nto abayenzayo fane sakwake kwenzakala khonoko ubrigade efuna ukubalungisela ama-flats empare laphana ukuthi babe lama-flats amahle a-right during itime kameya masunda bayenza khonoko ubrigade wadathi ngani kwenye indawo esingakwazi ukuthi sincedisa abantu kade siyancedisa abantu ezwarasekwa bayakha bayaphambili so naba abantu laba bempare laba badlala i-politics buchaka
Umnumzana Peter Moyo ngukansila wedolobho leHarare ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhona le eHarare. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela imidlalo ye-Africa Cup of Nations ikakhulu sikhangela i-final ekhona ngesonto phakathi kweGhana le-Ivory Coast. Thumelani i-text message kunombolo esithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Okumanje sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weLemelika umnumzana Barack Obama uthi akumelanga ilizwe lakhe ligijimele ukungenela kundaba eziningi-ningi eziphatha amazwe omhlaba. Embikweni awethule namhlanje umongameli Obama uthe indlela okumele iphathe izandluphe zamazwe omhlaba okugoqela ukulisana lamalwe cacha wesimuslim ayedlulisa amalawulo awe ISIS kanye lokufuthelana phakathi kwelizwe lakhe lamazwe afana laboRussia, iUkraine kanye leChina. Iqembu labahlamuki besishiya etilivikwase lilungiselela ukuthatha intambo zombuso kwele Yemen ngombiko othi selichithe idale lephalamende njalo selibumba idale elizaphatha intambo zombuso. Embikweni oyethulwe emsakazweni kamabonakude ibutho leHouthi leli lithi lizabumba njalo idale leNational Council elizathatha isikhundla sedale lephalamende elilamalunga edlula alikholo la machumi amahlanu 551. Kulesi dumbu ezingamachumi ayisithupha lanye ezifunyanwe sezonakele kakubi endaweni ebitshiselwa izidumbu edolobheni le-Acapulco kwele Mexico lamhlanje. Iziphathamandla zalelo lizwe zithi kazikabi kwazi ukuthi izidumbu lezi zingaba ngezabantu ababulawayo kumbe ngabe muli ezazicele ukuthiselwa izihlobo endaweni le eseyavalwayo. Ukuziphetha ezivela kwamanye amazwe. Injini yendizamchina yakwele TransAsia ewe yachayeka kwele Taiwan ngolwesithathu yabulala abantu abangamachumi amathathu lanhlanu 35. Ibikwa yehluleke ukusukumisa lendizamchina ngesiqubu okumele isukume ngaso. Lokho kuphume embikweni wabacubungula imbangela yalingozi. Iziphathamandla zohlangothi lokuhamba kwendizamchina eTaiwan Aviation Safety Council zitshele umhlangano wentathelizindaba ukuthi amazwi omtshayeli okugcina aveza sobala ukuthi indizamchina le iqalise ukuba lodubo kungakedluli umzuzu isukumile egcekeni lendizamchina. sibuyele ngasekhaya siye kontutho ziyathunqa. Ikhansili yakobulawayo lamhla ihlanganela bathengisa impahla ezichiyeneyo kuleli dolobho, amavendors behluza udaba lokunanzwa kwamalungelo abo kanye lokuthi labo abathengisa ngokungekho emthethweni bengaqhuba njani umsebenzi wabo besalindele ukuthi ikhansili ibanike indawo zokuthengisela. Lokho kulandela isiqondiso sikamphathi ntambo bona ngokwabiwa kwezabelo umnumzana Ignatius Chombo esokuthi abathengisa ngokungekho emthethweni kumele besuswe esitaladeni emadolobheni wonke elizwe. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiqhubelo Councillor Monica Lubimbi, umgcinisihlalo wekomiti ye-Health and Housing Committee kuli kansila obe kulo mhlangano.
Esikhulethe asosiyeshini ezikhiya kayibuye ngathi ebantwini emadokthini azasizila ethawuni ngoba bonke abantu abanezikhalazo bangathi bakithi abanamali ye-transport o-transport a 24 emadokthini fethu. Njalo izikhiya izitho ukuthi khona bona into abayifunayo kuyini sibancedise thina njengama-councillors. Bakuvumile bathe khona hayi bebengananzeleli ukuthi bayenza iphutha kuthi ukuthi sebezabuya kithi ngoba silawo sifile especially amamaketi amavenda kangene emamaketi. So imaketi iyodwa nje ayila muntu emalokithini. Kuphinda babuye ngathi bezokhuluma namavendas emalokithini bengasibizeli ngaphi ethawuni ngoba most of the vendors asilawo ama-5 rand okugada.
Kodwa litheni ngokuthiwa ngumphathi ntambo omnumzana Chombo ukuthi kumele basuswe ezitaladini?
Hayi, ezitaladini sithe khona la kuhlupha ngani? Kuhlupha ngokuthi khona nanti yabona ukuthi inye yabo vele kayisibo bakubulawayo. Bafika ngabo-12 njalo akula ma-toilet. Banabantwana, abantwana babayisula phapha ngabagezi lezandla. Kuzaba nekholeka outbreak wobulawayo. Bafikela ngale koshasha, uyabona koshasha erenkini. Yikho sithe khona nakababuye ngale emalokishini. Bengasaphelela ngaphi ayithawuni ngoba ethawuni kakula zambuzi bangenela ngaphi bangenela egangeni inkobenisa around uthole kuzukuthi ihlambu lekhalitsha libona lapha uthi alidomba kule nkalakatha ingcekezayo yomuntu kwampani.
Ye, ngezinye indlela akula muntu othengisa ozaxotshwa ezitaladini?
Hayi, akula muntu othengisa ozaxotshwa ezitaladini ngoba kasisela indasizi bamzabazamphisa njalo inesahlungiswa ngamatomatisi. Into ekhona ukuthi ukuhlanzeka bathole ini ukuhlanzeka kwenza ukuthi umuntu laye azive siba nentshintshi lokuthi ayithenga lokhu awuthengisayo ayikho ukuthi ehlale engcolile engalapha azageza khona izandla ngayisevele esambuzini. Ukuthi laba abakhona kathesi bazithengisela nje kavula mvumo kababhadali ngapha bazihlalela lapha bafuna khona ngo-12 o'clock babuyela lapha abahlala khona.
Lo ngukansila Monica Lubimbi, umgcinisihlalo wekomiti ye-Health and Housing Committee kukansili yakobulawayo. Ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le kwabulawayo. Imidlalo ye-Africa Cup of Nations ifika komlindo yacina ngesonto lapho iqembu leGhana elizanqikilana khona lele Ivory Coast kufinal. IGhana yenelise ukungena kufinali izolo ngemva kokubhaxabula i-Equatorial Guinea nge-3-0 emdlalweni opheleso kulodlakela. Abasekeli be-Equatorial Guinea bechaya njalo bejikijela abasekeli be-Ivory Coast. Sixhume incwethi kwezemidlalo u-Ezra Chisaspanda wasola kakhulu udlakela lwayizolo.
Lokhana kusiyangisile kakhulu, kuyangise i-Africa, kuyangise ibhora, kuyangise kakhulu lelizwe lwakhona kuthiwa i-Equatorial Guinea. Ungakhohlwa phela ntongo ukuthi i-Equatorial Guinea ithethe limdlalo emva kokubana ke iMorocco yesaba ukuthi amacembu e-Africa azodlalela kwele iMorocco esithi yesaba i-Ebola. Ngakho sokucelwa ke i-Equatorial Guinea njengelizwe eliceliweyo bekumele ukuthi bakwazi ukuthi baziphathe njani ukuze bangayangisi. imidlalo idlaleka kahle. Into abayenzile imbi kakhulu iyanyanyisa ukuthi ama-supporters eGhana bewajijila. Siyakwazi emabhoreni kuyafiwa, ibhora ngumdlalo awumelanga ukuthi abantu babulalane. Kodwa lokhu kuyenzakala izolo nje kule kuye lenhlanhla enkulu ukuthi ke abantwana-ke akusela mntu olimileyo waseGhana, kodwa into imbi kakhulu.
Singabona yini ele Equatorial Guinea lijeziswa zinhlanganiso ezikhangelane lezenguqu?
Kakhulu siyeza esikhulu isijeziso. Kungenzakala ukuthi bahlatshwe sibili iminyaka emihlanu bengavunyelwa ukuthi badlale, ngoba kubhaliwe emthethweni yaseCAF lendaweni zonke ukuthi-ke ungavele kwenzakala into enje, ikakhulu violence kwi-international game enjeyana, kumele ukuthi kuthweke ilizwe langikhona liyabhanga.
Bula Sangoma, ubona izalankomoni phakathi kweGhana le-Ivory Coast ku-final?
I-final le-ke ngathi abantu baningi kade beyikhulekela ukuthi yenzakale phakathi kweGhana leqembu lile le-Ivory Coast. Iqembu le-Ivory Coast labadlala-ke abaxotisileyo sebedlala imidlalo emikhulu abanjengeyabo Yaya Toure, laba-ke sukulesikhathi eside ingazange inqobe-ke i-Nations Cup. Ngakho-ke kuyangitsho ukuthi ilizwe labadlali-ke abazibhola ngale ndlela ingazange ithathe-ke inkezo yase-Afrika. Sokukhalela ukuthi izadonsa ngamandla. Ungakhohlwa ukuthi umqeqeshi wayo lwana eqeqesha iZambia iminyaka enhlanu-ke embili eyadlulayo emithathu, nguye anqoba yile Zambia. Kathi ezinye siqeqesha leli qembu-ke le-Ivory Coast, sikhangelela ukuthi lizanqobe leGhana. ELeGhana leliqinile, abantwana ka-Abed Phele laba bobabili-ke uJordan la-Ayulow badlala kakhulu, kodwa-ke hhayi ngibona ngale-ke i-Ivory Coast izanqoba iqembu leGhana.
Ezra Chiso Spanda yingcwethi kwezemidlalo njalo ngumsakazi odumileyo. Siyabonga Chisa, sixoxela yeke ekobulawayo. Sokuyile siyasikhathi sokubala incwadi zenu elisithumela zona balaleli ku-email kumbe ku-WhatsApp kanye la ku-Facebook. Siphethele evela kunagugu lamhlanje yena othi, siyabonga abasakazi ngomsebenzi eliwenzayo lisazisa ukwenzakala kwelakithi. Bakithi siyaphela ngama-road accidents, imigwaqo kayikho. Silomgwaqo osuka ePlumtree usiya eVictoria Falls via Chefunye kulobunzima. Imota zigijima one day amathaya akusela. Siyadubeka bakithi. Ngiyabonga ngonagugu lowo, lathi siyabonga nagugu. Enye incwadi yile evela kumlaleli othi, ngiyalibingelela abasakazi beStudio 7, igama nguPetros Nyoni. Basakazi, ngithanda ukubonga umsebenzi eliwenzayo, sithi phambili ngomsebenzi. Msakazi, ngicela ukubulisa izihlobo labangane ekhaya eRiverton eBambanani ePentagon. Hayi ke siyabonga. Uyaqhubeka lapho uthi, eAlpha eFilabusi ngilithanda lonke, ngithi phambili ngohlelo. Ngiyabonga msakazi. Hayi ke lathi siyabonga Petros Nyoni. Qhubekani lisithumela incwadi zenu khonapha balaleli, libulisa isihlobo labangane kumbe lisazisa ngokwenzakalayo endaweni zenu. Woza Friday, sesilugqiba ke uhlelo lamhlanje ngeWoza Friday lapho silomasikandi uThobane Khabazela insizwa edabuka emaphisa ekheziphela. UThobane leqembu lakhe le amacwane amahle bethu leyidlalade elitsha elithi emaphisa. UBenedict Nhlapho usethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Thobane Khabazela uzelwe eBhalagwe emaphisa ngo-1990. Ngo-2005, impilo yamthatha yamuthi qithi konongoma eMzantsi Afrika, lapha gcina esisaziwa njengentshantshu kwezomculo lokugida. Ngemva kwesikhathi eside ecula lamanye amaqembu, ngo-2014 usungule elakhe elamachwane amahle, lona eselikhiphe idlalade elitsha elithi emaphisa. UKhabazela uthi ukucula umasikhandi yisipho asithola kuko kwakhe esasemncane.
Mina ngule nogogo, kahle ukuthi ugogo wami uMaxaba ozala ubaba. Ube sithungela nje lamabheshu unyana la amasaka la esenzela wona, bengigida kakhulu mina iy'ngoma ey'fana noNtondo lemnyama, umpalanyana mpalanyana, iy'ngoma ey'ningi nje lezi esikhule ngazo thina ngoba sisakhula. Ngase ngithi uma ngifika la eGoli, ngase ngixhumane nensizwa ey'ningi edlala umasikandi-ke, nami ngase ngithi ngcono ngihambe ngalolu nyawo.
Talate lake litshaleli lengoma ezilichumi lambili. Ukhona lesibili ethi mama lapho abonga khona unina ngokumundla phansi kwezimo ezinzima. Kule yona ethi usizi uthi ukhumbula abafowabo abangasekho emhlabeni. Ukhabazela uthi yena ucula ngakubonayo kanye lakuphuphayo. Uthi isifiso sakhe ukuthi enze iDVD eza kwenza abalandeli beqembu lakhe bangezwa kuphela kodwa baphinde bathole lokudla kwamehlo. Uthi ke lokhu kusemandleni abalandeli bakhe njengoba uxhaso lwabo kuyilo olumupha izandla zokufeza la amaphupho.
Abalandeli bakamaskandi bonke jikelele iAfrika yonke besicela ukuthi nje isupport yenu niwathenge njalo amaxhona amahle. Yebo itola awatholakala kodwa ngicabanga ukuthi nazotholakala nje ukuya kwesikhathi. Sithenge original ama-CD singathukani silandele nje umculo wamaskandi.
Ukhabazela leqembu lakhe baphuma enkundleni ngale ethi emaphisa lapho athi loba esesicucwiza isiZulu size siphume ngamakhala akayikhohlwanga imvelaphi yakhe.
Bacana amahle niphuma abafa
yemaphisa le yemaphisa le esimandaba sasephalangweni.
Mele Studio 7 eJohannesburg le South Africa ngingu Benedict Dlapho.
Bagithi umculo kamaskanti uThobane Khabazela insizwa edabuka eKhezi leqembu lakhe amacwane amahle bahlabela ke kamnandi begqiba uhlelo lwethu lwa lamhlanje. Kuyajabulisa ukubona umculo kamaskandi ukhula kakhulu phakathi kwabafana bekhaya behlabela ikakhulu bese Johannesburg wele South Africa. Thokoza omuhle isikhathi sesidliwe ngomankhoyi kwaneleke okwalamhlanje olivalelisayo untungamile inkomo libela busuku obuhle.